into eqale ukuthi nga uhulumende ebone into wayifaza singasukuseli ngayo sinokunye okungcono esifana nalo kungasebenza asikufake empela etafuleni ukwenze into nako kulungiswe kuhambe njalo futhi sinomcabango ukuthi bona into lezi ziyachiyana sigaba ngesigaba awusuze kufana nokwenziwa eHarare lalokho kwenziwa lapha koBulawayo kumbe okuzenziwa eCholocho kumbe okuzenziwa koMrambinda mina lokhu ngikhuluma ngoba lami ngomunye walaba abake bahlala phansi lapha koBulawayo ngathi hhayi koBulawayo lapha mina mbona ngathi imbubulo ihambe kuhle ifike ebantwini asimele belokhu sifake ezitolo ezisedorobheni kuyena ngoba yizo ezigcina zithipha imbubu igcwale emaketi labana sezithengisa emfikeni omnyama loaba ukuthi i-black market akuhambi seni impupu lezi emalokishini labe sihlala khona ezitolo zethu labe sithenga khona labe ngikwazi kontona ngase angingene uthi uma bayamazi ihlala khona ephelandaba kumbe elinyela nxawe uthuma sibonakale sefuna ukuthuma le mpupu ezingu-20 sokuthi hawu kanti uthuma suzamani kodwa nxa uthuma ngangena labana ngoba kawazi ukuthi imuli yake vele ulabantwana abahlanu kumbe abayisithupha azithengele umgodla wake mpupu ahambe endlini sokusiba ngcono niwubona wami lami engiwubonayo esengiwufakile lami ehofisini kaminista wethu lapho koBulawayo uhulumende lawo uwamukele wona lowo mbono yinto esizayenzakala lapho koBulawayo so hanta kwenti akusho into nxa uhulumene ngatiyesele zamakhuphoni so inkosi omele kubanzi kona antaona vele sokucast in stone no umuntu ofaka izinto ngumuntu njengawe ongakwanisa ukubona kuhle kumbe abonele emabhikaneni abone okufitshane so kuyaqondiswana kuhle kufake imbono yonke into zihambe ngendlela efaneleyo
ye nanti udaba bamangwena
aphela nguziba ukuthi mazeliyalo ukuthi ikhuphoni kayisebenzi khona nje ule ndlela zokukhuluma ngakho kodwa okhona madoda ukuthi i-ZANU-P F le ebusayile sebephelelwe imizamo into zemakhuphoni ezasenzwa ngama-Russian ngama-communist kudala ngama-1930 something sekusokulethwa ikhuphoni kalilethi mumbu kalilimi mumbu umumbu ulethwa ngomsika ovulekileyo uhulumende kwe-ZANU-P F uzama ukubambabamba zonke izindawo kabayekele lokhu ukuba belokhu bekhontrole izinto ethenza ama-subsidy kabavula ukufika abantu nganxa ngithiniyathenga umumbu ngiyahamba ngiyethenga umumbu ebhosana kumbe ezambia kumbe impofu ngibe layo lokhu uba belokhu bekhontrole izinto ungazinika ukhuphoni uyahamba yelithengisa emsikeni omnyama akusithi lutho kakungena engqondweni yabantu be-ZANU-P F ukuthi ukukhontrola ukuba ubamba ubopha umsika ngesitlobhu akuncedi lutho akulethi kudla ikhuphoni vele yinto yokuthi kalilungisi mumbu liyathatha nje umuntu ayelithengisela omunye umuntu hashi sokuthengisela ukuthi abantu bezanu-P F uphelele imizamo lapho madoda
babathi uma yakhuluma lapha umnumzana Ngwenya uthi hhayi abantu bezanu sebephelelwe imbono
uthela wenkosi yabona yabona izanu iyayizonda kakhulu andi aba leno kuhle ngoba kwesikhathi bayakunoleza bethi hayi izanu yesiyenze lokho kwesikhathi bethi hayi ikhulumende zibe separate but nxa sokukuhle bafuna bethi hayi ikhulumende zimele yedwa nxa kukuhle bethi
hayiyenze
lokho anyway into engikuthile kona ngathi hayi asikuthi ndleta yikuphelelwa ngikubonisana ngoba nto yabona abanye abantu ababisa imbono naleyo ngamasivu 7 abanjengami layo usitela wayikhona sikwazi nokuthi basupporta mina khonaphana phakathi nokuthi wena wayelefake khona kwana sikwazi enxa ngumuntu vele ofuna ukulimazi uhulumende yena ephakathi kwafana ngoba ekwazi ukubamba ihofisi ethize ndawo ngendawo asibiseni imibono yethu nxa imikhupho mthi wendawo isisebenzele sihle ukuthi hayi lisebenzi lapha lisebenza khona hayi abantu bavinta kuyasebenza kusokuhle kunjiyano ngiyatrai ukusubsidiza babasiyela vele kuthi kuyafunakala uhulumende wonke amazwe wonke jikelele uvele nje umsebenzi ikhona okuthi nxa sokuwomba kumele abuye azosubsidizela abantu bakhe ngoba vela ntini usebenza ngemali evele ebantwini yona lana kuthiwa ngama-taxes uhulumende olalelayo kakhulu angaze mona uhulumende olalelayo njengopresident wethu afe umdala bami uyalalela ngikhuluma sokusasa uyabe lapha ezolalela abantu balapha emathebeleleni into engayenzakali ukudala sesilobaba wasishiya bamngalo wayengajame ukubuya kakhulu lapho koBulawayo but lo wethu lo hawu hlale esifikile njalo nje lapha koBulawayo aze alale le state house sesikwazi ukuthi state house iyalala lapha sibile efuna uzolalela abantu bangabo emathebeleni so asimtsheleni asibatsheleni abakuhulumende abathebe akunani le khadi yephata kunani lani kunani lokuthi wena uyisakhamuzi sesigaba esithize nxa ngwephumula ingafikela ephumula east kokhava siyibonde nathi ibuke ibuyile asoke sivume njengesihlalo ngephumula east ukuthi bone amaye amarolesi siyebuva sithatha esihamba but nxa isetown lapha bayafikela abantu bona marole sithatha futhi ezeyikhipha kubhekdo ngale ungababuza ukuthi hayi thina mzakwenye ishopu ethize esemgamini sihambisakwenye ishopu esemagwegwe uyaphelela phela la iphawu but ma isifike emagwegwe sesithi hayi hayi bekendibona isifikekite emagwegwe kumele kuthengwe yithi abahlali balapha emagwegwe anto mna that's another way ukubamba i-corruption lokuthi yona impuku itholakale ebantwini bonke so singapho kuhlala ngokuzonda nesizonda izanu tesomas vele konke ekwenzayo vele awusaboni into enhle ngayo akula asifiki indawo siyokwenzayo
ungasidubela mnumzana ngwena
ye mina ngithi mina ngilokhu engichasisa ukuthi impuphu yayikhona izanu p f uhulumente wezanu p f engakakhulumi ngokusubsidiza bakungukuthi nje besithi esisubsidiza yahle yanyamalala kutho ukuthi kuyahambelana lamapholisa akhona athi umfika kavuleke abantu bathenge umumba lapho abazuya khona balungisa impuphu yabo baphenge impuphu laba abafunakho abantu uma becompyutha yehla